into ethiweyo awuyisoli ngoba ngesilungu kuthiwa ibhega isothe chuza. So kuyabongeka khonokho okwenziwe United Nations labo USA. Kodwa-ke it's the drop in the ocean. Thina njengabantu abafisa abalwela amalungelo loluntu njalo sikhangele ngendaba ze-development. Abanye bethu sikholelwa ukuthi enhlanganiso njengabo-WFP kumele zenze okuningi more than just ukunika abantu i-aid. Minengi iminyaka kulethwa ukudla kade kwakulokhu kuholisa abantu ukudla, kodwa indlala yabantwini kayisoze yaphela isedwe yokuholisa abantu ukudla. Indlala izaphela kumbe izaphunguleka nxa abantu bezafundiswa ukuthi bazisebenzele balimi. Ngizwe kuthiwa bathi enye izaba-ke yokuthi abantu bazijimele kwinto enhle kakhulu leyo yokuthi abantu basebenze ngezandla zabo. Futhi esingakuthandiyo kakhulu yikuthi abantu bacine besenziwe amazwila yokuthi kuthi i-dollar dependency, ukuthi abantu sebehlala bengasasebenzi lanxa ezulinile njengalo nyaka, njengoba kuthiwa abezomkhathi besiliza kula abantu bahlale belindele ukuthi bazaholiswa i-WFP, bazaholiswa zihlanganiso ezizimele zodwa. Khona lokho yikho kwenza i-Afrika ingaqhubekeli phambili. Kodwa-ke nxa uncedo lolu lungabuya lube sengolukugqugquzela abantu ukuthi basebenze balime ukuze babe lokudla i-sustainability, kungayenza ukuthi kusiya phambili ukuthi udubo lokudla e-Afrika lube ngcono.
Zambe ukudla lokhu kuyafika yini ebantwini abakudingayo kumbe lakho kungaphelela emoyeni?
Khonapho kusuka kube lohlupho lokuthi ama-structures akhona yini on the ground. Asifuni futhi yikho kucina kusuka lokudla okucina sokuphiwa abazama abebandleli thize abanye bencitshwa kumbe ukudla kwakukhona kucine sokusetshenziswa ngabanye abezepolitiki ukukhankasa njengoba 2023 esiza sokuzakuba lokhetho. So silokwesabela-ke khonokho ukuthi lokho kudla kumele kube lama-structures aqiye akulaba aziwayo futhi ukuthi ukudla abantu bakhona abazathuthuka lokhu kudla ngobani njalo ngasiza ndobani. Kuyindaba esigabeni esinje kuhola ubani kungaholi ubani, kumele kube izinto eziba khona zibeklie. Kodwa nxa kungela ma-structures anjalo lama-systems anjalo azayenza kube ne-transparency ne-accountability, sesabele ukuthi ukudla lokhu kungaqona sokusetshenziswa ngendlela ezingayisizo kuzokucine kungafikanga kulabo akumele bakuthole.